Oko kuqala sina njengenhlanganiso yeAthuzi ngithanda ukwazisa uZulu ukuba sihamba phambili ekugqugquzeleni ababalisi ukuba bakhululeke ngokukhetha ilungelo labo lokuhlatshwa. Laba bakhululekile bayihlatshwa ngendlela eqonqoselwa ngayo yi-United Nations World Health Organization. Okusuka kusethuse umbiko ovelela kuhulumende wokuphoqa abantu ukuba bahlale. Lokhu kuyikuhlukumeza ilungelo labalezisebenzi elokukhululeka ukube babe lethuba lokukhetha lokuthi azizwe engumuntu, ngoba kwesinye isikhathi nxa usuhlukunyezwa ngokuthi wena awuhlatshwanga isithunzi sakho siyawa. Okunye esikukhangelayo, uhulumende kasananzeleli ukuba kulabanye abantu vele ngempilakahle yabo esingathi thina neminye imikhuhlane abalayo kumele bakunanzelele ukuthi akumelanga abantu abanjalo bahlatshwe. Kodwa-ke nxa usutshela umuntu ngokuthi nxa ungahlatshwanga awusayi emsebenzini, impilo yomuntu uyikhangelele emsebenzini senganakunanzeleli, khona kuyana agcine sezingenisa endleleni yebuhlungu esefuna ukuthi laye akutholakala ehlatshiwe. Ngokunjalo thina sithi uhulumende kangaphoqa abantu, kodwa kakubeke kube mgceke, afundise abantu ngendlela ukujova okusiza ngayo.
Siyabona ukubana njengenhlanganiso liqoqe ukutshengisela elikuthi yimatch phezu kwalolu daba. Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kahle kahle liqoqa njani umbuthano lo, njengoba sisazi ukuthi kule migoqo ye-COVID-19?
Njengenhlanganiso sikhangelele ukuba mhlaka 8 Mfumfu sibonakalise kuhulumende ukuba asihambelani lakho okokuphoqa abantu ukuthi bahlatshwe. Sizayenza okuthiwa ngama-road shows, sizayenza imatch. Okukhona okumanje kaxoxisana lamalunga enhlanganiso yethu, labanye abantu abakhululekileyo, lezinye izisebenzi ezikunanzelelayo ukuthi ilungele lazo selichaphazwa nguhulumende ngokubaphoqa ukuba baye jova. Okuningi khangelele ukuthi abantu bathintane abafuna ukuphatheka kulolu hlelo, bathintane lathi kunamba landelayo 077 6129 336, eyinye 077 56 43 192, eyokugcina 077 47 31 35. Ngiziphinde njalo inamba 077 74 7 31 35.